VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesilamhlanje ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
besithanda ukuthi amathisa onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele ye-union, kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa, ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele, ayikhethile ukuthi ubambe umuntu owe-IRTZ kumbe owenye inhlanganiso.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze engezelele iholo labo. Kambe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana kwenziwa ngabomu ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangephange na?
Ukusifaka iprayizi enyama uyilinganise lamadola awuyemelika kuvela ngabi konoko. Imbiza singowayo esilima kunabe ezivandeni zethu uthola iprayizi isilinganiswa lamadola awuyemelika kuvela ngabi konoko. Anabona ezizinto they are not justified at all.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi.
Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission, and it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lulokhu lusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze angezelele iholo labo. Inhlanganiso le ilobele uhulumende incwadi ngeviki edluleyo imazisa ngokuthi ngempela izakhalala umsebenzi, njalo ithi ukutshengisela lokhu kusemthethweni. Lokhu kwenzakala odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi ngesizathu esifanayo, njalo besithi ababuyeli emsebenzini namuhla njengokutsho komthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court, njalo bazaphikisa lesi isinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Abongi labo bathi bazaxhasa odokotela kulokhu kutshengisela. Umgcini sihlalo weMathebeleleni North ku-ARTUZ uNkosazana Sokoluhle Ndlovu usichazisela okuningi ngokutshengisela okusungulwe inhlanganiso yakhe.
Wonke amalunga e-RI2Z siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini kuqala kusaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Amalunga wonke under e-RI2Z sesiwatshelile ngendlela eziningi, abanye sibafonela, abanye batshela nge-WhatsApp, abanye sibathumela ama-emails. So ngokubona kwami mbona ngani umbiko ufikile wonke umuntu oku-IR2UZ plus abanye futhi abangaphandle kwani kwenhlanganiso yethu.
Litshengisela njani ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kade thina sesivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini, njengoba kade o-form 4 uvala o-form 6 ekubhaliseni imihloliso le yabantwana. Abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala abakwanisa ukuyathola kumbe abanye bahlala esitolo kodwa thina ngokukhangela ukuthi njengenhlanganiso ukuthi abantu vele bengafiki nje enyathele emengcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokho kufana la kwakuqala yini ukungezelelwa iholo mbese kokuningi?
Thina esikukhalelayo kakhulu ukuthi imali yethu sifuna ifana njengokuthi savumelana lo hulumende no 2012 ukuthi imali yethu ibe iyikwini i-$500. Nayikho esikukhalelayo khona ukuthi imali yethu noma nxa besinika imali yethu ingama-bond kodwa imali yethu ibe ilingana le-$500 le esayivumelana ngo-2012.
Kusetshenziswe
Intermarket Bank yelanga lelo mhla sikolo. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisafani lutho vele. Noma ungazengena uma usuka ukuya esitolo ufika kunje sokusasa esikhwelini.
Nxa likhalala umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo, abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona.
Kodwa thina njengesikhalazelo sethu besithanda ukuthi amathisha wonke ngabe ayasukuma, ungakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele ye-union, kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba mbona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele, ayikhethile ukuthi ibambe umuntu
oyayara kuzethu kumbe oyenye inhlanganiso. Lo ngonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ. Sixoxelaye esebubi. Kusenjalo, umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana ezitolo kwenziwa ngabomo ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi. Asimzweni echasisa umbono wakhe kungxoxo esiyiqhubelayo kuwona lo msakazo.
Nginesifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena yikuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ungabayithatha ngaphi, i-justification yangona ivela ngaphi, pho babasesolozulu lwenyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye into zinzima sinoti siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela, isikhathi zonke ezinto ziyakhwela, but akujustifyi ukuthi umuntu aze akhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ukuyebeswa kutheni? Into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala abantu bebefaka ama-reasonable percentage e-profit margin yabo bebedlalela kuwo 15-25% or so, and abantu bebesenza ibhizinisi lelo libona unotha mbijana mbijana kuzo. Manje abakathesi bafuna ukunotha kusasa ekuseni yena umuntu ekuqale namhlanje ntambama, so khona khona kuzasilimaza. And I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi kona let's compliment what the hulumende is trying to do and to what is being civil, let's play our part and si-charge reasonably. Yenxa into ziphelele ofikele ekhwelile lawe khweza okulingeneyo not okubulalana.
Kodwa isisusa sendaba-ke kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Bedadewethu, nginganika umzekeliso omfitshane yolula. Kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekho napha eZimbabwe, awuyithathi kwamanye amazwe. Utshani obudliwa zinkomo lowo ngokwalapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe. Amadibha awasebenzisayo ekudibhisa iinkomo lezo alungiswa khona apha eZimbabwe. Ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru kathesi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo, konke kukhonapha. So i-justification yokuthina usifaka i-price enyama uyilinganisa lama-dollar awuyimelika kuvela ngabi khonokho? Imbida singokwayo esilima kulapha ezivandeni zethu, uthola i-price yayo isilinganiswa lama-dollar awuyimelika kuvela ngabi khonokho? So anabona ezinye izinto they are not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibili, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana nalo muntu othatha inhlanyelo ayijikele ayihaze nje, enye izawele emhlabathini ovundileyo, enye iwele endleleni, ewele endleleni laphana esikwakweni ayisoze imile ngoba iwele esikwakweni izadoda zizinyoni kodwa iwele emhlabathini evundileyo izamika phela ibele zithelo. So uhulumende as long as esenza into yakhe enhle efaka inhlanyelo yakhe emhlabathini evundekileyo thina sibeze kujikela ezikwakweni kuzaba neproblem enkulu kakhulu. We need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende ngoba uhulumende yithi thina singuhulumende. You cannot separate the two. Sina kujwayela bona kusibambisisi uzabona kuzasihambela ngolunye usuku.
Lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi njalo bazaqhubeka ngokuxoxisana lezinye iziphathamandla eziphathelane lalolu hlelo ama-stakeholders namuhla. Umnumzana Moyo uthi eleZimbabwe yilo elihola lumsebenzi ngoba lakhethwa ukukhokhela ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defence and Security ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Asizweni amazwi kamnumzana Moyo.
Zimbabwe, in its capacity as the chair of the Organ on Politics, Defence and Security, which it resumed in Dar es Salaam last August. At the moment, Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission of observing the elections in Botswana.
Uthi ngalokho eleZimbabwe lizahlola ukhetho oluqhutshwa kumazwe akumanyano weSADC wona lo umnyaka njalo bengagqiba lomsebenzi eBotswana bazalandela ngamanye amazwe akuSADC.
Zimbabwe is therefore responsible for the observation and the leading the running of the SADC elections which are taking place in the region. So far we've got Mozambique, and now we've got Botswana, and then very soon we're going to be having Mauritius, and then we're going to end with Namibia during the course of this year.
Umnumzana Moyo uqhubeke wathi baqalisile umsebenzi izolo ekuseni ngokwamukela umbiko ovela kugatsha lweSADC Secretariat obeluvele solusungule uhlelo lokuhlola amalungiselelo okhetho kanye labameli bamanye amazwe kulumanyano. Uthi basuthisekile ngabakwamukeleyo ngoba kukhomba ukuthi kulokuthula kumalungiselelo alolukhetho. Ugqibe umbiko wakhe ngokuthi ngumlando wabo wokubona ukuthi abantu beBotswana bakhetha umongameli abamfunayo bekhululekile.
And it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Umongameli Mokgweetsi Masisi okhokhela ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uzabe ngqikilana lomnumzana Duma Boko omanyano we-Umbrella for Democratic Change labanye. Besikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usole indlela okuqhatshwe ngayo omongi kobulawayo lezinye izikolo elizweni lapho kuvele sobala ukuthi kubandlululwa abantu bomhlubulo wemathebeleleni. Uhulumende uthi uzahlolisisa ukuthi odokotela namhla balandela isinqumo somthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court ukuthi babuyele emsebenzini njalo uzathatha inyathelo kungedlula lolu suku njengokunquma kwalumthethwandaba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. WhatsApp
Ngibingelele kumsakazi ukuthi uhulumende kube yalungisa indaba yabodokotela babuyela emsebenzini ngokuba kunabantu abagulayo abadinga usizo lwamadokotela and bona uma begula abakhulu bayaphuma beyelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabanandaba nakho lokhu kuyenzakalayo njengamanje ukuthi izigulane zifuna usizo ngoba nabakwazi ukuthi lolo sizo abalutholi kulawo madokotela bona usizo labaluthola phandle ngoba banemali. Uma kuthi odokotela bakhala ngemali ye-transport ukuthi incane, why yena uhulumende angakhiphi i-transport yabodokotela, akhiphe nje i-transport yabodokotela, odokotela babe namabhasi abo azabashiya emsebenzini bakwazi ukuqhubeka. Ngoba benjalo nabo odokotela benjalo bestrikile, banama-families abo agulayo asezibhedlela afuna usizo. Mingaki imiphefumulo yabantu eluzekayo ngalesi sikhathi odokotela bestrikile.
Njani balaleli, njani mthwakazi, ngiyalibingelela. Ngifuna ukwazi ukuthi i-quotation ebhokisi likamgabe yadla malini, le funeral yakhe yonke ngabe yadla malini, ngoba i-birthday yakhe babehlala besitshela ukuthi ikhoste 1 million. What why bengasitsheli imfaka ukuthi ikhoste malini ababhokisi lawa amabili? Ngifuna ukwazi lokho. Akhawunti lakhuswa ebuswana, akhawunti lakhuswa.
Ngabe livuka njani kwasakazi yabahlela Studio 7? Hayi, ilizwe seliphelile. Impilo sizima, phambili sonzima, emuva sonzima. Asikwazi ukuthi sikubike kubani, sithule nzima. Sizithandaza nje ukuthi ngabe kuthiwa izulu liyana nje abantu bezilimile, abe ungcono. Pho, nanto lezulu alisekho, asazi ukuthi sikhangele kubani. Sesithembele kuyo uSomandla, nguye ozawubeke, ozasahlulela ukuthi khona hayi, bantu bami ukuthi zilikhulule. Iphume ezweni lokugqili zenza kanje kodwa iqinisweni impilo lesiphila ibuhlungu ndambona ukuthi likhona ilizwe liphila impilo ebuhlungu njengaleyi. Thina singabantu abathanda ukuthula, abantu abathanda ukuhlonipha lokubekezela, asibantu abathanda ukudlakela. But lokho sokusenza osusenzakala manje kubuhlungu kakhulu. Ungavusa inkophe ukuthi yabeka imibono waphathwa wenkinga enkulu kakhulu kule lizwe. So siyazi ukuthi sizophila kanjani. Siyabonga okhulumayo ngolobhengula. Mfuwa Mthokazi, ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, inegama lami u-Adolf Shaba. Ngabe la madoda akhona kuhulumeni we-ZANU-PF ayazehlisa bekhulumisane nalabo MTC Alliance bayenze i-inclusive government kulungisiswa isimo esikhona nje ngendlela efanayo lale yayenziwa ngo-2008 ngoba lesi simo esikhona ukwenza ukuthi lama investors akwazi ukuba le COVID esezweni lakithi ngoba kunjenje so impilo iba nzima kakhulu njalo layo umuntu angakho uyakubona ukuthi ehluleka njalo akwazi ukuthi ayenzeni ukuze ilizwe liye phambili.
Mina eyazini le nto engihlupha kakhulu bestrikile odokotela bazisebenzela bona kuma ezindaweni zabo lezi ezi-private right. Sifelwe ngabantu bona bevulile ezibhedlela zabo besitshaja ngamalokhuzeni ngama-US dollar. Hhayi nxa kuyukuthi kuyehlula phela la akabavale lawo ma-private abona lawo ngoba asingeke sifelwe ngabantu isikhangele ilokhuzeni ama-private hospital wabo bawavulile kodwa besitshaja ngama-US dollar. Siyawathatha ngapha ama-US dollar? Hhayi cha, ngeke.
Awubuke nje manje ukuthi ilizwe lisebuyangeni okunjani ngale ZANU-PF bezojika nje beqambela uzulu amanga bethi bazama ukuvusa ilizwe basebenza nzima. Kambe abantu nxa bebhekile babona sengathi umuntu angakho engavusa ilizwe 37 years wayelibulalelana ilizwe azoqhamuka nje manje and ukhuluma lula nje sengathi ngumuntu ongathi evukekuseni athathe amasamende angutheni athathe lesanti lamanzi amixe achaye vele kuhle kube and uphusha simple into yakhona simple engazange ayidiscuss ukuthi uma ngingayenza so kusasa kuzohlupha okungizoba right. And the two sebegugile abazali ukuthi beresign imisebenzi sebekhulile laba abantu labo. Ayi sesikhathele thina, sesikhathele ngogogo labokhulu labo.
Mina uMkhinyane Gwanta onalo ngihlala ngizwa into ngikhuluka bathi inclusive government, inclusive government. Kanti anti kulo muntu wawenayo kodwa wawena abamekele umuntu athwala into zakhe avusa ilizwe le bakuthi selimehlula akayekeli anika abantu ayikho lokho sisizwa bethi ichamisa ukuthele chamisa kayenzangalo uchamisa la ema kufana ngene la angene kuyakhipha esebenzele la yethu ayikhona ukuthi umuntu mayesehlile sebizwa umuntu ngedisi ekugcineni mayengamncedisa abasathi ukuthi uncedise ngalo umuntu sebesithi yena nguye ozincedisile hayi mina ngivumelana nakho kuyinkisi iqalile babuse yedwa mayesehluleka ayehluleke kukhanya ukuthi uyehlulekile ma kuwukuthi uyehluleka abeke phansi bethwala abanye.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Kunjenje siya live streama phela kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, njalo sithanda ukubonga abasilandelayo kuleli khasi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abayisikhombisa balimele eSomali ngemva kokuhlaselwa liqembu le-Al-Shabaab ngebhomba egcekeni lendiza mtshina eMogadishu emini. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeCameroon, Gabon le-Equatorial Guinea zibalekile eSangmelima eningizimu yeCameroon, lapho abatsha abakade behlome ngemikhonto, ingqamu lokunye kudlakela lokukhethana ngemihlobo besithi abavela kwamanye amazwe yibo ababangela ukungahlaliseki kulelo lizwe. Batshisile njalo bagqekeza ezinye izitolo. Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Ncube lokhu kuludaba olusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Umnumzana Country Moyo osebenza leyinye yenkosi yemaNdebeleni, umnumzana Stanley Raphael Khumalo, uxoxe loChris Gande weStudio 7 eveza ukukhathazeka ngenkosi le, abanye abathi isebenzelana lebandla leZANU-PF njengoba emcimbini wayo kwakugcwele induna ezivela kwezinye izigaba zelizwe, hatshi izigaba zeMathebeleland.
Lokho okwakuqale engazitsho mina uCaptain Tamoyo ngiphansi kuka isilo umdlikazi wesibili, inkosi umdlikazi wesibili. Kodwa esikwaziyo khona ubukhosi nakuthiwa yinkosi, inkosi kuthiwa abantu abanelisithu sakhona abeke bakhona. Loko kwabomambo, okwabomambo yesi siyakuzwa, kodwa ke masu ilandelisi siyakamambo, umambo akazange abe nobukhosi. Aliba kuthiwa uthe lapha ngifikele ndidlozi, kuthiwa nginedlozi bethe abakomambo kababuye nanto ezongazisa ngalelo dlozi, kuwo kungazisiseka, hhayi ngobukhosi, ngoba omambo ngabantu babe ngemilingo, benza imilingo yabo. Kuthiwa umuntu emilingo nobukhosi kuhambelana ngabo.
Bona abelozwi belokhu bekhona yini esigabeni seMathebeleland South, ngoba abanye bebethandabuza ukubana kathi isilozi thine sisizwayo lesi seZambia eseMathebeleland asikazi sisizwe. Wena uyayazi yini imbali yabo kahle kahle?
Hayi, imbali yabalozi thina siyabazi nje bengabantu bangaleyo ndlela okuthola abantu bemilingo yabo, kodwa ke maze siyilandelela lapha kwelikamthokazi, hayi hayi asiyibambibambi nje siyihambe kuyigqaqa lapho nalapho singaze saqonda ukuthi ngamoshiwa bengaba yibo yini abalozi na, kodwa abalozi kakhulu sibazele eZambia.
Manje ngokubona kwakho ungathini wena ngokugcotshwa kumbe ukuvezwa esezwa sekuthiwa hayi asokugcotshwa ikuvezwa kukamambo lo khona kathesi, ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa kwakule nduna ezifika zona ikhulu njalo umcimbi wakhona ungani wawulwabantu bakahulumende, ukubona njani?
Hayi, lokhu kwakuyisanda sikahulumende ngakho, akusiko sithi kwakugcotshwa lowo bukhosi. Kodwa ma kukuthi kugcotshwa inkosi, kuwukuthi inkosi yalapha komthwakazi yayifanele phela leyo nkosi ibe inkosi yaziswa izinduna zalapha komthwakazi. Kodwa khepha ke njengoba bayeza ngale nto inkosi ithi hayi lokhu okwabo lokhu, hayi sikuthatha nje ukuthi kunesandla esiphakathi esake sibasebenzisa, hayi kuthi kwakuyindlela eqotho mphela ukuthi bafaka inkosi yabalozi. Kodwa lapha ayikho indaba yenkosi yabalozi kuleli lizwe, lapha ngumdlikazi kuphela kamatshobala.
Loge ngumnumzana Khawutri Moyo omunye wabasebenzela enye yenkosi zikamthwakazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Wezenzakala eMelika namhla eCalifornia ngelokuqala idolobho leMelika eselenqabe ukwenziwa lokuthengiswa kwezigogo kanye loboya lwenyamazana kanye lempahla ezenziwa ngakho. Usiba lukhulu waleli dolobho umnumzana Gavin Newsom usayine umthetho ochaza ukuthi sokulicala ukwenza lokhu kanye lokuphana izipho zalolu hlobo kusukela ngomnyaka ka-2023. Kodwa umthetho lo akugoqeli okuke kwagqoka okutholwe ngumuntu olemvumo yokuzingela kumbe okusetshenziswa ngabantu bohlobo lwama Native Americans emicimbini yabo yezokholo. Okwamanje ke kesizwe umculo we Man of Influence ke besithi kanye nawe inkosi. Manje ke Man of Influence bala maphimbo apholileyo njalo lapha abacula khona uyayizwa lawe ingoma yesiKristu ikakhulu lezi zezihlabelweni kodwa bona basebeyenze yaba ingani imbube ngakho ke uzazizwela laleli
oya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe
Kanye
Kanye Nkosi
Kanye nawe Nkosi
Manihambe
Manihambe mihla yonke
Kanye nawe
Nkosi
Anifune
Anifune yami
Ndlela
Maipelintando ya mani hambe mina
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi mani hambe mina Kanye nawe Nkosi
Anifisi
Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi
Nitevile
Nitevile hela kulu Naugi minkosi
Anifisi
Anifisi yoni Nisegi minkosi ya
Nitevile
hela kulu Naugi minkosi ya
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi
ya Kanye nawe Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mihla Kanye nawe Nkosi
nomindlela
nomindlela inohlupho noma inde Nkosi noma iya ekolkota
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe
Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mihla
yonke
Kanye nawe Nkosi ya
Lilungile
Lilungile jokwe lako Awusindumthwalo wako Niyabonga nyisahamba Kanye nawe Nkosi ya
Yiboke Man of Influence besithi kanye nawe Nkosi. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTUZ ithi isiqalisile ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Lokho kwenzakala odokotela labo besithi ababuyeli emsebenzini njengalokho kokunywe umthethwandaba we-Labor Court besithi basalungiselela ke ukuphikisa lolu daba e-Supreme Court. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.